Silo phezi ingenye ke NDC Alliance kuyisimumo esihle kakhulu esiphume enhlanganweni.
Manje udaba lwezihlalo ama seats la ongani yiwo abange umsindo luzahanjiswa njani?
Yizobe inkulumo sezikhulumisana ngazo zona lezo abathina ebandla besithi imalutshwane yethu atholileyo. Yikho ke sokuzakhulumisana ke ukuthi ama seats la angezelelwe. Sinanzelela ukuthi kule proportional representation ye parliament bese kubuya le senate ukuthi bazazama ukuthi bakubone ke ukuthi bakubamba ngendlela enjani. Ikanti okunye ke ibandla letolo likhala ngakho kakhulu yukuthi xa si-alliance ke singayibizi ngebizo lelithi MDC sifakele elinye ibizo, mboneni lakho baza kukhulumisana ke kukhanya ngani hayi kuthiyathokoza sibili kule ngqubela phambili ke ye-alliance le sikhangelele ukuthi yenzakale ingxenye yayo lasike ibandla le-People's Democratic Party.
Kungani lingazwani le gama leli elithi MDC Alliance?
Lokho sikwenzela ukuthi angithi bona abanye bebekukhangelele ngokuthi sasiyingxenye ye-MDC ngesikhathi esidluleyo. Kodwa-ke sithi thina kathesi esilibandla elizimeleyo i-People's Democratic Party PDP. Yikho-ke asingeke-ke singene kukhetho ngebizo lelinye ibandla. Xa singamabandla sihlangene ukuthi sisebenzelane ndawonye kuhle-ke ukuthi sibe lebizo-ke elingathinti elinye lamabandla. Kuyibizo nje elisingathi limithali njengalokho sasibona kusenzakala kwamanye amazwe. Yabo China ukuthi kule Rainbow Coalition kulalokhu lalokhu kuyabe kuhlangene nje amabandla asesebenzisa-ke ibizo-ke elinyutrali athi ukuthi kusetshenzisa ibizo lelinye ibandla. Kungezinye zezinto nje ekuzakhulumisana ngazo. Kodwa-ke into ebimqoka into ebinkulu kithi-ke indaba yokuthi-ke sithole izihlalo ezilimithwane i-14 besinganincane kakhulu. Yikho-ke hhayi kuyakhulumiswana silokuthokoza njalo sikuthemba lokuthi-ke kuzaba le mpumela enhle yabantwana beZimbabwe-ke ancedakale ngomnyaka ozayo ke sinqoke ibandla le-ZANU-PF sibambile singamabandla wonke aphikisayo.